Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7. NgoLwesithathu ekuseni mhla ka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as staying if you're Nama user, staying is a bond. This is a Nama bond, this thing get a black market letting Nama user. When I go black market, like my labor is a Toragan. So each challenge is live. As long as into the monetary policy, Logila Segila, the fear of the Ninja.
Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lobuvilibana umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgama okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu basebedidekile sebephelelwe ngamaqhinga sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook kuVOA Ndebele lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathi ntambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chasi ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasengesika umnumzana Joram Gumbo njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okunenginengi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabe esegcwele sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwale bathi hhayi silama ama-credit notes so sesibhadile amafutha agcwele right ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintsha kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliwe unokubiza lowo mutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso lizomutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakuphela wawuthe wena yabe sokulingsokuminjani. So yike sizakwenza kathesi then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo kwenzakalayo phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula kathesi nje ungifonela bese bekukuzama ukudinga amafutha amafutha kathi hhayi kule petrol diesel akula esukwini lezi ezidlule bekungathi ungabhotabhota edrobheni ungathola nje lapha lalapha kathesi akusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi yabuya nona amagezi asakwazi esetshirezi nje basitshele ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi hhayi into zonke akulo kuhambayo soku hhayi kathesi soku hhayi sokudlulisa amalawulo loku
manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobha amancana lawo balohlupho olufanayo yini
okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning so nalayo siyabe siwabila ngathi aphosekwane kodwa ukucitha kuloku kukhona lakho ukucitha kuloku kukhona so ukuhlupheka kukhona lokhu vele ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke athi kusebenza ngamagetsi so siyabe silodubo indiwo ezimbili la
ingabiza umphathi ntambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona
sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi vele sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la khathi kungaba lodubo olungapheliyo elizweni kungaba njani konoko Furu tisi sukuti kari velu mninga zoma garaji mbari. Wamba njari, veli mninga na njani zmari. Because akusaka ni reserve bank la ukulumo wake.
Sakhuluma lo mnumzana Joram Gumboko wathi uhulumeni uthole 50 million kuyabe uhamba njani kufika kube lengxaki ngakho
bakhuluma ngezikweleti ama arrangements ama credit arrangements izikweleti eziyabe zivunzwe ukuthi hayi wena bank akusibhadalela amafuta thize sizaphela some kind of assurance ukuthi hayi ungasinika imali yakho sizakubhadala manje amabhenki wafuna imali lama suppliers efiera afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ama 15 million ungasese kuzweka nini khonoko but akuna mehluko esibonayo kathi yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini anti uyabhadala namhla ifuyele emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi veli fuyele ikhona ayiseko ekuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ube asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphume ifuyele ingene ematankini
yela nxa sokulo mphathi intambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzaba ngcono yini
aziboni ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi-10 20 mnambo ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-user right thina esithengi sele ngapha ama-filling stations ngama-bond not amabhondlana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-user sithengisa ngamabhondi sisiyathatha amabhondi singene ku-black market liyadinga ama-user kona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as iinto zethu zemali monetary policy loku ilahlekile le fuel iyabe ilahlekile injalo
lo mnumzana Joel Gabuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende eye parliamentary portfolio committee on energy and power development Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano labo somabhizinisi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizinisi laba uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi ehlaziya izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli inkomo yestudio 7 ukuthi kabuboni ububele uphansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo, akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabandla ombusazwe. Kukhulunyiswane, kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuchamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izihluthulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe. Ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lo kaMgabe futhi.
UMgabe yena uthini nxa ebona yonke le nyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka. Kodwa zakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinela ukuthi azibone bonke ubuhlungu abuze bonke ubuhlungu layo obufake ebantwini nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli alikhehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu enguye futhi owadala wakhulisa bonabo abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka
ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba
kumele kube lombuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Kukhulunyaniswane kudinga isinga, kungabi lo muntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasibisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama-civil society organizations onlamela abantu labamasonto, kubuthano kuhlanganiswa amakhanda, kunikwana imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lichona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedodwa uzoba ngungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lo muntu uzakuthi ungumlimi bese sithini.
Lo mnumzana Denizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lile mali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizinisi kuhlelo lo-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC olwe-First Nation, umnumzana George Gova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank Market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Isikhathi zonke silokudana kakhulu ngokukhwela kwesiweli, kodwa uhulumende kamnangagwana lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho. Kodwa isimanga ukuthi nxa ngikukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, nxa usubuyela ugade nge-50 cents akula ngqondo lokho kwinto kwakhona. Nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebakusigada ngama-50, kubo-Bedbridge sesigada ngabo-$50, kanti ndaba bewafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele.
Uyazi madoda into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho zabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho umfitshane, ngoba vele ukuriga uzariga kodwa ikhonomi inkani. Lo khulumo wakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 wesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu.
Yazi into ekhuluyo ngugawuleso yazi iyahlanzisa, izwisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakhe impilo, ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into efanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And uyindoda eyisiphukuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uxaye engene one side waphuma kuye uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi mayimphethelele imhlaka isandla.
Sanda nokustudio 7 unonkosi lokukhulumayo. ngembuze nabantu beStudio 7. Owisho ukuthi kubandla lezana uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezana uPF nguye ugawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu. Sikhathele kube sizwa ipraise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betshaya umgabi khulu. Ayikho enye into ayaziyo ugabula ngaphandle kwethu baba upresident ED. Yonke into eyenziwa ngu-ED is glory. Yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye. Ake sidinge abanye imiqondo yabanye abantu, asiye yedwa umuntu wesiNdebeleni emhlabeni lapho ugawule wena.
Besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi. Thina siseBotswana sidla kahle, kodwa masicabanga ukuzekhaya emalini yokhulunywa ngayo ama-RTD, kukhulunywa ngamabhondi, asakwazi ukuthi kwenziwe njani. Akubiselwe imali eyiyo eyatshiwa nguJoshua Mkabu konkomo, ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga. Kathe sikubukuthiwa umnankagwe uyabusa, ubusa njani yena kungela mali elizwe? Abakhulumisane lo Chamisa belungise imali yelizwe first, yikho bezabuya bebusa abantu bevotele. Umnankagwe lokho ekuthiwa umnankagwe kodwa kuwonakala kuyaphambili.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga, sithanda ukubonga ngendaba elisethulela zona nsuku zonke eziliqiniso. Kungayisini ngawo kunenga sikuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe. Lapha into ekhona nje sikhala ngayo ingaku kuyenzakala nje ukuthi iZanu PF iphume embusweni. Yikho lapha sibona ukuthi kungaba ngcono sithoya ngumoya. Because ekuqaleni especially kithi ngapha eMandebeleni sasithi mhlawumbe iZanu PF ihlukumeza thina sodwa. But manje ngithi ngiyalalela emsakazweni phose insuku zonke, ngithola ukuthi kukhala wonke umuntu. Ishona leNdebele wonke umuntu uyahlukunyezwa. So kusalayo hayi kusho ukuthi vele uhulumende weZanu PF akalazwelo. Ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumezela abantu bakibo, kusho ukuthi kule problem. Ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile esiyabona, but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo, akusizi lutho. Ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu nga kuyazwakala, bekhweza ifueli izinto ziyakhwela cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye iZanu PF le, ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsapp kwinombolo ezithi +12024640318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sinjalo sithandele ukubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu leFacebook lapho esilive streama khona. Silomnomthandazo Nkomazana, Silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana. Hayi, sivukile lo Nomthandazo laye uMankomazana uyasivukisa. Silo Nomsaneke Vanelayo ubukele lathi siyabonga. Silo Sikhumbuzo Mlalazo othi lukhulula ka ezweni lakithi. Ye, sizwa abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu. La nguZonda uPamela Khumalo othi salibonani Mahlabe Zulu. Lo Nomsaneke Vana uthi good morning ngolwesine. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu abasekela ukuthi abesifazana babe nelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC. Bazama kuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo, besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awo ukuthi kube le mali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman onsundu owayeyisigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga, kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028, lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika owezamabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA, kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe eMelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates, lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube, omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lonyaka silapha eChicago eIllinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi zeZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo, uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Uma kunezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukise isizwe sakithi uma sihambelana, sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancobeka yini elikhulume lo baba Ncube elize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu, ngingasangena ezepolitiki. Into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma la emangqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo. Kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela. Kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khathesi kwayo liziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinge izixwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalungu eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe, kutsho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakhe.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ngingazungula i-program, ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, I mean nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyababiza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu siyabayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe. Kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC. Kumele bahlale ehoteleni, kumele bathenge amatikiti, konke lokhu kuyadula. Kukanti-ke thina singabaletha ezinye expo, abantu sebezokwenza lokhu abakufuna, babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudingekayo. Banceda sibili kakhulu izin expo le embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kaZapho kayisiyo kaZano kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe.
Lowo ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso weZim Expo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Sibonge njalo uGod Knows Khumalo othilinjani msakazi weStudio 7. Ngikhuluma ngise Bryanston eJohannesburg. Uhulumende wezanu PF uyehluleka. USano Khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo. UMusa Mazibuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo. Hayi ke siyabonga imbiko yenu. Kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo.
Bechugi pageza ngochako abanye begeza ngamanzi uze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unziyamandebele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukude linkabi zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijube limhlophe elakhe isidleke kwahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izixhawu wacisha umlilo wasentumbane phehlahleni manzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye ukunyuka bemphethe obulawayo bamdinga phansi laphezulu kanti usenduze wonkonjane wayezizweni umahamba yedwa etembintonga yakhe abanye behamba namabutho begahle ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku owembaba sala benqinda undunankulu wezikafosi owathumela amabhunu izwi wathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia lenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu smith hawindiza mthini evictoria falls waphuma ugeneral peter wals wathi uyinkunzi mqabuko ayikho enye inkunzi engihambisana lawe e-Afrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakotama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwa ngabafukazana athazama ukuyikaza amabhunda ehluleka imbabazane.
Abafana bakagodlwayo singakehlukani ke sibone ezinye bezikhokhela. Ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimoto ayilokho esilela. Umongameli Emerson Nangakwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.